sibele program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula ama youth awesowethu asukuma ngobuningi bawo elwisa iapartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu. Lokhu kwayenzwa ngabantwana ngabontanga eSouth Africa. Yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama-youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu, elakusasa elabantwana bethu. Sibe lemisebenzi, into zihambe kuhle elizweni, sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe. Sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyirejista ukuthi bevote, ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu. Abantu bayadubeka, bayahlupheka, abalakudla, abalamali, imali abaziholayo nalabo abasebenzayo azithengi. Izibhedlela zilamithi, akulamanzi, akulamagesi, into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma-RTGS abawatholayo. So lokhu abadala abangeke bakwanise ukuthi bekulungise, but thina njengabatsha, njengabontanga, esikwaziyo ukuthi laba abantu laba lo mnankagwala ezanupiye bamosha impilo yethu eyabatsha. Impilo emoshakalayo ayisiyo abantu be-CCC kumbe be-opposition kuphela. Abatsha abakuZANU-PF lawo bayadubeka njengathi, kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongenale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani, ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle. Abakwaziyo ukutshontsha. Njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iSoweto uprising eyenzakala eSouth Africa. Sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini, sikhiphe uhulumende wamasela, making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba eyevota. Ngikhuthaza abontanga nje, ilizwe lonke laseZimbabwe. Ngiyabonga.